Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kumfumfu 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela, kodwa kule mota ezingi 12 ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses.
Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo.
UZulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota ezihlelwe iZimbabwe Electoral Commission. Intathelizindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lesithunywa United Nations esizehlola umthelela wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Lokhu kulandela udlakela oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo lapho uChamisa labasekeli bakhe abathi bahlaselwa khona ngamalunga ezanu-PF. UChamisa obeseMutare ukuyahlangana labasekeli bebandla lakhe ekhankasela ukhetho. IMDC Alliance ithi imota kaChamisa ilimele kakubi. Nangomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalibikela mahlabezulu ukuthi uPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination eMthali. Kulabantu ede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela, kodwa kule mota ezingi 12 ezimlandelayo khona kule United Nations envoy ezekhangela ngama human rights abuses. Yikho ke sizama ukugcizelela kini lonke ukuthi lina elisupporta iZANU-PF lani elihlezi kufensi liphonguzithulela umhlaba weZimbabwe sumubi okokuthi kuzaba le civic unrest uma bangachitha igazi noma babulale uPresident wabantu, ngoba eZimbabwe sokukhanya ngani iZANU siyethukile, sisesaba ngisho lesithunzi sayo. Bayalandela bahamba bevala imigwaqo ngemigoqo, bethela ithegasi, bethumela izihliwi zabantu. Thina sithi sifuna ukuthula, asifuni izihliwi, sifuna ukuthi abantu bazikhethele umbuso lo labathungameli abawufunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla leZANU-PF lona selikulandule ukuthi udlakela lolu lubangelwa ngabasekeli balo. Inhlanganiso zabasakhulayo sezisole udlakela lwezombusazwe oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo. Enye yalezinhlanganiso iYouth Coalition on Elections. Umevisigama uyalandisa.
emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center lamhla umqondiso wenhlanganiso eye Youth Alliance for Democracy kanye lekhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho eye Youth Coalition on Electoral Reforms umnumzana Tichawona Masiyambiri uphe umzekeliso odlakela lwemashingo phakathi kwabe MDC Alliance labe ZANU PF
konke lokuvele sithi thina njengomanganiso asikuthakazileli ngoba into ethiwa yiviolence asiyifuni lapha elizweni lapha especially sisikhangele into sisikhangele ama-elections azayo ku-2023
umasiyambiri uthi njengabatsha bakhuthaza benhlanganiso zomanyano womazwe awezwekazi le-Africa ukuba zikhuze uhulumende weZimbabwe
so sikhuthaza i-SADC le-AU ukuthi bekhulume lenkokheli eseHarare ukuthi tshele abantu bayo beme iviolence abayenzayo kuleli lizwe sikhangele ngama-elections azayo ama-elections awinwa ngamacebo lawa eliwatshela abantu ukuthi singasivotela siyayenza lokhu ayikhona ukuthi abantu bechayane ngoba bafuna ukuthi bewine ama-elections so siyakhuthaza ukuthi ngakube lokuthula elizweni leZimbabwe ngakube lokuthula ama-elections ya-23 kayenzwe ngokuthula
bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhuze inkokheli yakhe ukuba zingabe ngezijojozela udlakela njengalokho okuhlala kusenziwa ngezinye iziphathamandla zakhe kunsukwana isanda kwedlula kube lodlakela ngesikhathi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa esethekelela izigaba zemashingo leManicaland ukuyakhulumisana labemaphandleni balezo ndawo abequla likaChamisa babikwa behlaselwe ngabezanu PF kulokuthi alamule ukulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili isiphathamandla ZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa uzwakale etshela intatheli izindaba ukuba bekufanele ahlaselwe uChamisa labanye bakhe njengoba wayevele engafunakali kulezo ndawo ezodinga ukubamba ngamandla abantu ukuthi bamlalele ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Intatheli izindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lokuthatha imifanekiso yesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena olande ukuzehlolisisa umonakalo ibandla leZANU PF elithi udalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga alo ngamazwe angentshonalanga. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Alena Dohan ofike eZimbabwe kuthange izolo ungene emihlangano embalwa leziphathamandla zikahulumende ogoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa intatheli izindaba kazitholiswanga ithuba lokuxoxisana laye njengenhlala yenza zaliswa khona ukuthatha imifanekiso intatheli izindaba eziye edalela eParliamente ngesikhathi unkosikazi Dohan eyebonana lomlawuli wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda zixotshiwe iziphathamandla zabogatsha lobudlelwano lokuthengiselana lamanye amazwe uColin Zincube intatheli izindaba yaseHarare esebenza ezimele yena ke uthi ukuvinjwa kwabo njengabezindaba yikwephula amalungelo oluntu
kunzima bakithi ukuthathela izindaba useZimbabwe ngoba kathesi sikhangele uUN Rapporteur ufikile eZimbabwe njengemedia sakwanisa ukuthi sixoxisana laye kumbe sithathe imfanekiso laye kumbe si-share information yokuthi ulandeni njalo ufisa ukuzowenzani lapha sazisizakala nezeZimbabwe kuba nzima makakhulu
ulandisa ngokuqakatheka komsebenzi wabathapha izindaba uNcube ukuze uZulu azi okwenzakalayo
ukuthi imedia layo ithi play a role yokwazisa abahlali beZimbabwe ukuthi hayi silesethekele sinje esilandele lokhu lalokhu sithi sona sesihlangane labantu abanje abanje ukwenza ukuthi kungabi yinto kahulumende kodwa kube yinto yezizalwane zeZimbabwe ngomuntu lokalanda uhulumende ulande ukuzozwisisa ngendaba zama sanctions
kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi unkosikazi Dohan nguye owacela uhulumende mhla efikayo ukuba bamvikele kwabezindaba
she says she doesn't want to talk to the press before it affects fine
uthi yena akafuni ukukhulumisana lentatheli izindaba engakaqedi umsebenzi wakhe wokudingisisa kulokho angakho kuyezwakala lokho lifuna ukuthi athini yena elethewe kweZimbabwe ngovivi nje uhlangane lomongameli izolo akakabi lolwazi olwaneleyo ngohlelo lwakhe manje lithi uyabe esekhuluma esithini
bakhona abathi kukhona ukuchaya amanzi abanjengomqondisi
wenhlanganiso ye Zimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted.
Yikubamba xambili kukahulumende ke lokho njalo akumelanga kuvunyelwe. Asikudingi thina ukube lokho esibuswa ngesandla esiqinileyo. Ukube lokho sitshelwa ukuthi senzeni.
Commandist like approach.
Intatheli zindaba zithi zimangaliswe yilokhu okwenzakalayo njengoba zihlezi zisazi ukuba ziyavunyelwa ukuthatha imifanekiso lalapho isethekeleli siyalile ukukhulumisana lazo kodwa akunjalo kulesi esibuye ngaphansi kwe-UN ukuzahlola isimo kwezokubekelwa izijeziso zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Kuhlatshwe njalo abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane 6,631. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,140. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke bedlula izigidi ezintathu 3,228,506. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula izigidi ezimbili 2,486,318. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,659. UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota zona ezingamakhulu ayitobamnemunye 900 kuphela elizweni lonke jikelele. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yiyo ehlela lezindawo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu lithi izekhi kumele ivule indawo ezinengi ukwenzela ukuba zibe seduze laduzane kuzo zonke iziqinti ezweni, bengagcini bebanjwa ngamandla ukuhamba imango emide ukuthi bayebhalisela ukuvota. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube ngomunye olombono munye.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo, agcwale kuzo zonke indawo emakhaya, emadolobheni, kungabi khona uhamba uma ngo omude esiyadinga ukubhalisela ukuvota.
Isakhamusa kobulawa inkosikazi Khora Ndebele uyaluncoma uhlelo lo balisela ukuvota.
Ithembiso esenziwe ngabezekhi ukubana bazarola out national program of voter centers eziyi-900 all over the country yajabulisa kakhulu. Lokhu kuzenza ukubana bonke abantu bakhona ukubana bafinyelele ekuyeni register, kube seduze labo, kungabi into ehlupha ukubana uphakame uyeregister ngoba indawo zikhathana.
Unkosikazi Ndebele uqhubekele phambili ethi labathathisa izithupha labo sekumele bavule indawo eziningi.
Sasizacela-ke labezithupheni ukubana laba bayirole i-same program ezancedisana kumbe ezarolwa awuthi isikhathi sinye labe voter registration ukuze abe ama-youth akhona ukubana athole ama-identity cards.
Unkosikazi Abigail Mopambi, umqondisi we-this constitution, ukhuthaza abasakhulayo ukuyabhalisela ukuvota loba kungabe kungumango.
Siyakubongela lokhu okwenziwe yizekhi, kodwa-ke sichela ukuthi ngala masenta ayangezelelwa njalo. Sifisa ukuthi ikakhulu abatsha, isifiso sami kakhulu ukuthi ngakuyakhwaniseka bagijime lobuningi bayibhalisa ukuvota isikhathi sesekhona, ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu okhanya esalele emuva.
Isakhamuzi sakobulawayo uSibakhulule Sibanda ngomunye wabakhala ngokuthi indawo zakhona zikude.
I-voter registration eyenziwe nguhulumende manje siyayijabulela ukubana useyenzile yabakhona kusasele isikhathi esikeli. Kade sikusolayo ukuthi ama-lokhuzeni ama-station akhona akude lakude khatshana nakhatshana.
I-commission ebona ngezokhetho ezweni eZimbabwe Electoral Commission yenze isimemezelo sokuvula indawo ezingamakhulu ayithoba mnemunye ukuze abantu bayibhalisela ukuvota emalungiselelweni wokhetho lomnyaka ka-2023. Ababhalisa kudala labo bahle bathole ithuba lokuhlola amagama abo ukuze babe lesiqiniseko sokuba amagama abo akhona kuluhlu lokuvota ole voters roll. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhutshwa yilo hlelo lelami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Waye waba ngumongameli welemelika uMnumzana Bill Clinton ufike emzini wakhe edolobheni leNew York ngesonto. Ngemva kokuphunyiswa esibhedlela lapho akade elaliswe khona esigabeni seCalifornia kusukela ngolwesibili weviki elidluleyo ngehlobo ebezingelani elomkhuhlane we-COVID-19. Abakumsebenzi wokuncedisa uhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngamashumi atobaminembili eyidi ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele Libya.
Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yimelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa zwe ngemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende, izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga laleli bandla uMnumzana Belief Kaule.
Abantu baphila nzima izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende kenelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izijeziso zetheswa amalunga eZANU-PF, zetheswa njalo amakhampani alinked to ZANU-PF. Amakhampani ziyayiwo asponsor iterra esiyibona isenzakala elizweni. Yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe leZimbabwe, ngoba ilizwe leZimbabwe umnotho ubulawa yiluthingi nalenziwa ke nguhulumende weZANU-PF.
Siqhume njalo omunye usomabhizimusi ozimeleyo uMnumzana Alec Ndlovu, sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi.
Le msakazi sesingathi indina badli, nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi. Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda.
Lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe.
Sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against any thing that is a financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote. By so doing, which one is Zimbabwe so is access a Mali as general as a development from Indonesia YMF.
Imelika lePilitane zithi uhulumende weZANU-PF kumele ekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa uGawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekile ukuthi izihlezo zinotho kazisuswe ukwenzela ukuthi ngase kusizwa lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izihlezo zenotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wona wodwa nje kusiya ngeconfidence ekhona ukuthi kambe-ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele-ke ulokuthemba ukuthi laba ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu. Kodwa kungaba yilaba abangena-ke banqobe-ke ngokuriga, kube yilaba abalocuku abatshaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnapha abantu. Khona lokho izinto ezinjengazona lezo eziningi-ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle.
Umnumzana Aleki Ndlovu laye uyagcizelela.
Esingakwenza msakazi ukuba siqakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, siqakathekise zikaloliwe, imigwaqo, cheaper communications kanye lama-investor friendly laws.
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza. Kula mankampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye. Abenhlanganiso yokwethula kwezindaba iCommunity Podium bamanyanela beCitizens Initiative basungula uhlelo oluveza inhlupho ezibhekane lezakhamizi zasenkayi. Izakhamizi lezi zikhala ngokusilela kwamanzi kanye lezikolo okwenza abafundi bahambe imango emide ukufinyelela ezikhona. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosikhona DVT intathelizindaba eyasungula umsakazo weCommunity Podium.
Thina njengenhlanganiso besifisa ukuthi sincedise icommunity le, sasesixhumana labe Citizens Initiative, sasesicreator okuthiwa iGoFundMe. Lapha kuGoFundMe itargeted ukuthi siraise about 10,000. I-10,000 le izancedisa ukuthi sithenge izamende zonke ezifunakalayo for the floors, i-roofing material, ama-door frame, ama-window frame, lama glasses akhona ukuthi ibe yi-classroom block epheleleyo. Njalo sesizabona khona lapho ngoba isikolo asila manzi futhi njalo awu teacher labo balendlu iyodwa bahlala bengu 6 lo headmaster khona lapho. So indaba esifisa ukuthi nje community podium singabi ingqoqo nje sixoxa ngayo, kodwa nxa kulalawa abafisa ukuncediswa ngoba isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi, asila imicho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhana. So abazali labo balesifiso sokuthi bayakhe isikole kodwa sokuthethe 5 years kwehlula.
Kungani lakhetha ukwenza uhlelo olukhangela uhlupho olubhekane ngoZulu enkaya?
Njengenhlanganiso iCommunity Podium, thina vele umsebenzi wethu semaphandleni sizama ukuthi njenge media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo, kungaba kusemath north, kungaba semath south. Sixoxisane lezakhamizi zenkayi lapho esihlangane khona lentombazana okuthiwa ngu-Aqueline Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo, 11 kilometers evela esikolo, kusho ukuthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya School. Lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School yisikolo esingela sona isakhiwo esisodwa. Kuthi ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo kule building eyodwa engakapheli. Abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali, abaye behlanganelisa amende bengu 2 abanye 5 bezama ukuthi beqede lesisikolo. So izo lezi inhlupho esihlangane lazo siqoqisa leza khamizi khulume ngehealth futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana nxa uadmitwa ubuya la wakha amanzi ngoba kulamanzi esibhedlela lasesikolo futhi akulamanzi so abantwana bayathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza ama toilet leyogeza izandla mabe ngene esikolo njoba kusike ku COVID-19 pandemic kukunje
hayi isikhathi sesehliwe ngumangoyi DBD qiba le ngxoxo
GoFundMe leyi ikhona ku Citizens Initiative njalo le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena beqoxa ngendaba zamanzi ze health zona lezi zesikolo itholakala ku community podium YouTube account esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezijene yakuvalelwanga ukuthi umuntu aphathise sengamuntu sengaphathisa ngaku GoFundMe maye khululekile aphathise ngebuilding material ayihambise esikolo kumba aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisa ukuthi isikolo sithole usizo lezi izinyo indlela ade sesizenzile ezokuthi khona abantu abakhatshana abasendaweni ezijeneyo menga contributor then singaqeda lapho sesi implementa ke leyo project yokwakha i-main power ikhona abazali bathi bona bangatshaya izitina baqede yonke into baplaste bathini
unkosi khona DBT ngomsakazo wecommunity podium ubexoxa lo mic wobe wo Studio 7 ekobulawayo. Kwezemidlalo lizadlala lingekho ekhaya iqembu leHighlanders kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokugqiba imidlalo yalo lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 2. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela ele FC Platinum kusigaba sequarter final somncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba liqede lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo yesibaya sika Group 2. Amaqembu aqede esesiqongweni iwale lungelo lokwala lokho edlalela kulezo nkundla adlalele khona imidlalo yezibaya ukuthi ukuba iqembu leHighlanders liza kuyadlalela enkundleni yemandaba lapho bekudlalelwa khona imidlalo yesibaya sika Group 4 njalo unqobe khona iqembu le FC Platinum. Umqeqeshiwe iqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bebevele bezahlangana lobunzima loba ngabe baqede bephezu kwengalane kwaba yibo abayala belokhu bedlalela enkundleni yeBapa Fields.
It's a tough game, as I said that day.
Umdlalo onzima esibhekane lawo kodwa ngiye ngatsho ngathi loba ngabe siqede siphezulu sadlala leqembu lenkezi Platinum lawo bekuzaba ngumdlalo onzima. Sizasebenza siphume lamacebo okuba sihambe khonale siyephenduka lempumela enhle.
Iqembu leChicken Inn yilo eliqethe eliphezu kwengalane kusibaya sika Group 2 njalo lizemukela elenkezi Platinum Stars nasemagumeni. Amanye amaqembu adlulele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Dynamos lona elihlezi phezu kwengalane kusibaya sika Group 1 njalo lizadlala lele Black Rhinos eliqethe lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 3. Iqembu leHarare City lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 1 njalo lizadlala lele Cranbourn Bullets okuyilo elinqobe kusibaya sika Group 3. Inhlanganiso yePremier Soccer League ayikatsho ukuba imidlalo lolu izadlalwa nini njalo ngapi. Kulunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ebona ngoqhutshwa komdlalo wenguqu kweZimbabwe yeZimbabwe Football Association izifa ngamafichane isikhuphe umbiko isazisa uZulu ukuba inhlanganiso yeConfederation of African Football iCAF isithe inkundla yeNational Sports Stadium ime ukusetshenziswa liqembu lesizwe ngemva komdlalo walo leqembu laseEthiopia oza kuba khona ngenyanga kaLwezi. Inkundla zakweZimbabwe zitholakale ukuba ngazikho esimini esidingakalayo udlale lokuzwe imidlalo yeqembu lesizwe eminyakeni edluleyo kodwa ilizwe ladedelwa ukuba libe lisebenzisa yeNational Sports ngesikhathi elisalungisisa okumele kulungiswe izinto okuthiwe zilokhu kumele zilungiswe ngezigoqela ukufakwa kwezihlalo ezohlobo lwama-bucket seat amagedi angena uZulu asebenza ngegetsi indawo yokusebenzela ababona ngezokuphepha kanye lokulungiswa kwenkundla yokuzilolongela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinkomo.